Faro ndini wenyu, Blessing Zulu.
So kuizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kumabaza 2021 ngoGift Dube. Endaba zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuba babambane eZimbabwe. Njalo unqoma uhlelo lwe-National Youth Service.
Regarding youth development and empowerment, government successfully reviewed.
Mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lwe-National Youth Training Program.
Kulabanye abathi kabathakazeleli usuku lukazibuse ngoba bayancindezelwa kwele Zimbabwe.
Ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi.
Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi balwela ungaqedakaliyo.
Yonke into ifahlakele. Singakholisani kambe elizweni eselile emgwaqo edabukileyo.
Kodwa abakumandla leZANU PF bathi kunengi okwenziwa nguhulumende kusukela ngomnyaka ka-1980.
Kamnandi sikhule abantwana beZimbabwe sebelakuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lasikhombisa asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lasikhombisa asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane ezingamajumi amahlanu 35,806 sebehlatshwe okwesibili amajekiseni anjengeye-Sinopharm. Luthi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane lengxenye 1,552 asebabulawa umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 37,699 sebehlelwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Sokwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu babambane eZimbabwe ukwenzela ukuthi kuguqulwe umnotho welizwe obungathuthuki ngemfanelo eminyakeni eminingi edluleyo. Ubathobile Masuku usethulela lolu daba.
Mnangagwa wethule amazwi lanamhla eState House eHarare kunanzwa usuku lukazibuse phansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 41, Together Growing Our Economy for a Prosperous, Resilient and Inclusive Society. Uthe kumele abantu bakhanyele obekusenzakala elizweni lokwenzakala okwamanje ukwenzela ukuguqula umnotho lokunye. Uncome lokuvuselelwa kohlelo lwabatsha olwe-National Youth Service olwesatshwa ngabaphikisayo abathi lusetshenziswa sonke isikhathi kusenziwa ukhetho eZimbabwe.
Regarding youth development and empowerment, government successfully reviewed.
Mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lwe-National Youth Training Program. Lokhu kuzaletha indlela ebanzi yokuthuthukisa abasakhulayo ngendlela ehlanganisa inhlangothi eziningi. Lokhu kuzaletha ukongiwa kwabantu abalolwazi njalo abathembekileyo bekhuthele lokuthanda ilizwe labo. Lolu hlelo luyabe luzaletha ukubambana elizweni.
These provide a broad framework.
Umnangagwa uphinde wathi uhulumende wakhe ufisa ukuhlonipha ngemfanelo bonke abantu abalwa impi yenkululeko lababeyisekela. Uthe lokhu kugoqela ukulungisisa isithombe sikambuyane handa esizakhumbuza abantu ngokwenziwa nguye kuqala ukulwisana labamhlophe. Uphinde wathi abantu akumelanga besabe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba awokulwisana legciwane le-COVID-19. Uthe amajekiseni asetshenziswa eZimbabwe ahlolwa luhlangothi olukhangelane ezihlangane lemithi olwe Medicines Control Authority of Zimbabwe womhlabathi owaphiwa abansundu umnangagwa uthe uhlelo lolu kalusoze lubiselwe emuva ngoba luthakazelelwa nguZulu. Bakhona abancome amazwi kamnangagwa labanye njalo abathi luqakathekile uhlelo lwabatsha olwe National Youth Service. Omunye wabo unkosazana Yolanda Chuma.
Mina mboni ngani nxa uhulumende engafaka uhlelo lolu olwethu abasakhulayo kungasisiza ngoba khathesi ungavele uphushe i-A-level nxa ungazange uthole imali yokuqhubekela phambili ugcine uvula umsika vele. Uthi lalabo abaqedile ema-university abatholi imisebenzi kugcina kungasakhanyi vele umahluko phakathi komuntu owenze kuhle esikolo lo ongazange akafunde. Ngibona engani i-training program laser sinceda njalo sike sezwa ukuthi akulafize but ngalokho ngibona ngani impilo yomuntu wonke omusha isingathuthuka iye phambili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uthi ibandla elibusayo selilungiselela ukhetho luka-2023 ngokuthi abantu abatsha laba kube yibo abazethusela uZulu ukuba akhethe njalo ibandla elibusayo.
National Youth Service ayisiyo yelizwe. I-partisan National Youth Service ezani sebe-introducer futhi bona bana ama-green bombers okuthiwa ngama-border gaze abantu abafundisa ukuhlukumeza abazali babo. Siyabazi basebenza into ezimbi, siyamangala sebefuna futhi kuhle kuthiwe bafake emsebenzini senzele ukuthi bavothele bathusele abazali ukuvothela izanu-bhefu loko sithi hhayi asikufuni kudemokrasi.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, usola isinqumo lesi esithi abatsha bazafundiswa ukuba yizikliwi.
Ihlelo lwe-National Service in a normal country asohlelo olubi uzakhangela ukuthi kwamazwe athuthukileyo uhlelo lolukhona bebe kodwa kwelakithi kweleZimbabwe uhlupho ngalolu hlelo lwe-National Service ukuthi uzanu PF ithatha amathuba ifundisa abatsha ukuba yizidlova, ukuba yizikliwi betshaya abadala ikakhulu ngesikhathi sama-elections. Njengoba nje sinanzelela ukuthi sokusele iminyaka emibili ukuthi kube ngama-elections, izanu PF sihlilungiselele ukuthi laba abatsha baqeqetshayo babe bazatshaya abadala beba-intimidate ukuthi bebe lokwesaba nxa kuzathi ukuvotwa ngo-2023 abadala besebevotela lona ibandla lezanu PF.
Kusenjalo umnumzana Nelson Chamisa wethile umbiko namhla esithi kunzima okwenzakala eZimbabwe. Isikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda uthi uChamisa uhlutshwa ngokubhekane loZulu.
Umongameli uNelson Chamisa uthi yena ukutholakala kukaZibuse asukela ekusebenzelaneni ndawonye kukaZulu weZimbabwe nezinkokeli ebezikhona ngaleso sikhathi kodwa njalo umongameli usuke wakhuluma ngokuthi uZibuse lo akasalethanga inguquko ukuthi kulokho kulabantu abasemajele ababotshelwe ukuthi bebakhankasela ilungelo labantu. Ukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi ahlanganyele asebenze ndawonye laye kuze kutholakale uZibuse ogcweleyo.
Umnangagwa uphinde wabika ukuthi umnotho welizwe uthuthuka ngemfanelo loba kulomkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabanye abantu abathi abathakazeleli uZibuse ngenxa yokubandlululwa. Abanye babo bathi kuza kuba lempi eZimbabwe nxa bebandlululwa ngabadabuka eMpumalanga. Kodwa kulabanye abathi okwenzakala elizweni kulungiswa ngomlomo hathi izikhali. Unumzana Leonard Dube ngomunye wabathi sebekhathele ukukhahlanyezwa ngabadabuka eMpumalanga.
Into ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi. Manje ukuthi izwe linqunywe phakathi ayikho indlela ebhoda ngale. Indlela kumele ukuthi idlule khona lapho kumele ukuthi idlule khona. Indlela leyo sizoyihamba kanjani wena zwakele kungazange kuyiwe empini ngoba ngaphandle kwalokho ayikho indlela ebhoda ngemuva.
Umnumzana Pastor Mwili Magwizi okuhlanganiso yeZipra Veterans Association uthi kulusizi okwenzakala eZimbabwe.
Thina esalwayo empini sathokozelela ukuthola uZibuse. Kodwa ke sisithe sesinanzelela sesibona ukuthi hayi uzubuse simtholile eminyaka siyedlule kodwa inkululeko sibili kayikho akula nto namhlanje singayikhangela sithi siya kholisa yona kambe yonke into ifahlakele singakholisani kambe elizweni eselilemgwaqo edabukileyo singakholisani kambe elizweni eselingasela mali ilizwe elingasela kudla ilizwe elingasela msebenzi zonke izinto seziphelile zibhidlakile
umagwizi uthi bayakhala bonke abalwa impi yenkululeko kanye lozulu
izimbabwe kayiseyilo lizwe lelane esalilwelayo sibuhlungu kakhulu thina amalwe icatsha ukuthi namhlanje yebo kambe kungabe sesikhangelane nozibuse kodwa singakhululekanga sidinga inkululeko inkululeko izokuza kusasa kungcono sisebenze bantu bezimbabwe ukuze inkululeko ize ngoba kathesi sithunjiwe sithunjiwe ngabembi begolide sithunjiwe ngabembi bemhlabathi yethu abayibuthayo befake ezikhwameni zabo besidla beyibo bodwa
abakubandla lezaphu abasuka kumanyano webandla lezanupf lelezipf zaphu bathi ngabalunanzi usuku lukazibuse umnumzana patrick ndlovu umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu ezansi yakwelezimbabwe ukuthi bayahlupheka abantu phansi kukahulumente kamongameli emerson mnangagwa
njengeqembu lezaphu ilanga lokukhumbula inkululeko asawonti lisaqakathekile empilweni zabantu ngoba abantu balambile abantu abasebenzi abantu bayadubeka akula muntu nje olesikhathi sokuthi angacabanga ukuthi ukhululekile ngoba khathesi sesifuna abantu sebeze bekhumbula ukuthi le Gibhithe sasukuyiRhodesia kwakungcono sebengani sebeze bekhala abantu beZimbabwe nje abantwana baka-Israyeli bethi kungangcono uMose babisele eGibhithe ebugqilini ngendaba esimo sesizwe esesikuso so thina njengeqembu lezaphu silokudana okukhulu ngaleli langa silokudana okukhulu ngegazi elachithekayo elabafowethu ukuthi igazi labo ngani selizeneze lachithekela amanga nje so lilanga esizwa ubuhlungu kakhulu ngo-April 18 ngoba abantu bafela izeneze
uNdlovu uthi abantu kumele bazikhulule
sinika abantu ithemba lokuthi ngabathatha amandla abo bazilwele khathesi uhulumende lo bazikhulule uhulumende lo wencindezelo wabantu abamnyama njengoba bazikhulula uhulumende wencindezelo wabelungu abantu abathatha amandla ngoba ngawabo
umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF uthi bakhuluma ize abantu abathi kumele kuqhunywe ilizwe ngenxa yokuthi bakhahlanyezwa yilabo abadabuka empumalanga
ilizwe leli ile sisekelo sombuso walo ochoyo ukuthi limi njani Zimbabwe is a unitary state yiko kukhona kusisekelo sombuso kanti laba sebesithi ilizwe kaliqhunywe liqhunywa njani ilizwe leli njengoba vele ilizwe leli yilizwe elilodwa elilemhlobo etshiyeneyo yabantu alisoze liqunywa ngabantu abazikhulumela nje iinkulumo zabo zebhawa laba abakhuluma into zabo abakhuluma into zabo ezingaqondanga ezokuphambanisa ilizwe lokudivide abantu njalo nxa bekhuluma ukuthi abantu bazakwale kuzaba le mpi impi yakhona lobani bazayenza lobani impi yakhona kubangulwelwane
lokhu kusekelwa ngumnumzana Balaki Nkomo okubandla lezanu PF othi kunenge osokwenziwe libandla lezanu PF kusukelela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980
umuntu angavota abezamaplazi amakhulu anjalazi atho sesikhala futhi kwezembiwayo esingathi ngama-minerals umuntu omnyama wayengafuni kamkanje sikhululekile abantwana bezimbabwe sebelakho ukuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo njalo sesiwuthatha futhi kokuvota into encane babengavuna ukuthi bavote so asikukhaleli ukuthi usuku lolu luqatheke kakhulu ngithi thina abantwana bezimbabwe
umnumzana Mdulisi Hanana okunhlanganiso yedumiso Dabengo Foundation uyakuphikisa lokhu
khathesi umkhonomo wethu uyantengantenga imali yethu ayithenga isebenzi kwamanye amazwe abantu abatsha abasebenzi uzathola ukuthi kulo muntu owazalwa mhla sithola uzibuse la namhlo ngazaka asebenze umhlabathi kasilawo sezandleni zezano sibuswa izano lochuku eyabulala abantu bakithi kakhulu hlanga lemathe kumhlubulo wamathabeleland ngegugura hundi kuzobela namuhla indaba yakho iyanyathezelwa abantu kababhadalwanga abantu kabaxoliswanga amathuna abo babamkhulu labo bababethu abafa igugura undaba lokho bayangangcwajo akulazibuse esingamjabulela kumbe singabiyoza ngakho sithi hayi sithole lokhu lalokhu lalokhu ya
lo Dube laye uthi akusoze kube lokuthula eZimbabwe kuze kulungiswe umbhuqazwe wegugurahundi
awukho umuzi nowodwa eMathebeleland ongathinthwanga igugurahundi ungakhomba nje ukuthi lapha badlwe nguli umama wakhona lapha badlwe nguli intombazana yakhona lapha kwabulawa abafana banje kwabulawa ubabonje kwenziwa lokho inkululeko yaseZimbabwe ukufika kwayo it was the replacement ye colonization yabelungu kwasa colonizedwa ngabantu abamnyama
uhulumende kamongameli kaMasomo Mnangagwa uthi kumele abantu bakhulumisane ngomfuqazo wegugurahundi owabulawa khona abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazo. Singangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokola abantu abedlula izigidi ezilikhulu namachumi amane 140 million asuhlolwe emhlabeni onke jikelele batholakala bele COVID-19 sithi sokubhubhe abedlula kancane izigidi ezintathu 3 million kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle olecenters for disease control kuzwekazi le-Africa luthi kula bantu abafika phose izigidi ezinye lengxenye 4.4 million asebehlolwe kuzwekazi le-Africa batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 abantu abangamakhulu ayisikhombisa 700 basuswe izolo esibhedlela se-Charlotte Maxeke Hospital kwele-South Africa obekulo mlilo owethusayo. Iziphathamandla zikahulumende zithi akula muntu olimele ngesikhathi kuvuta amalangabi esibhedlela lesi. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili lonkosazana sikhathele nyathi labe sikhuluma khona ngabantu abangendanga
nxa su-independent umama usuzenzele kuba nzima kakhulu ukuthi ubuyisitshelwa ngokuthi la ngale ngikhaya umama laye uthe kosisi bathe he into ezinje sezithe wena vele uyabusukhangela okwakho ukuthi usolva njani ngonani into esukile isihlupha lapha omama babe sebezibonele kudala ukuthi eyakhe ilife iyayikwanisa njani so nxa sebizelwa ngezinye inhlupho ziba nzima phezu kwakhe and uyabe ngasafuni isicathulo esizakhala ngakwakhe ngoba yena vele uzijwayelele sakhe sizikhalela sodwa yabona ukulawulwa sokukhulila sonto elula ukulawulwa kuya kube mnandi umuntu eqala emncane kona pana sutshela ukuthi namhlanje the ayuye church siyendaweni nje kumbe sokuthwa yekela lokhu uyenza lokhu kuba nzima abantu nabangomama sebejwayele ukuziphilela bebodwa so mbona ngani yiyo indaba ekhona kubo mama kakhulu angazoba babantu babakwandanga ukuthi abe ngumahlala yedwa zaguge iba nzima bado mama omama hayi kuba bakujwayele futhi bakwanisa into uyathola ukuthi uright nje kala stress
ye akuvalelisa uzulu kwabafitshane manyathi khonapho
hayi lokugcina semvalelisa abalaleli ukuthi I think umende umnandi umuntu esesemutsha engakahlakaniphi ahlakhule lawo azahlakaniphe esephakathi kwawo ngoba ungaqala ukutesta impilo yokuba wedwa uzuzuza ufike oko 30 something to 40 wedwa bese uthiwa uyathathwa from 40 years kusiyali I think ukuba nzima ke lapho ngoba uyabo sokhulile usule ingqondo la usule izinto zakho lazo ngale wedwa eceleni labantu abakho sebebakhulu kumbe ngola abantwana kumbe ngolomntwana ukuthi ke manje uyekuba umakoti ongugogo kuyabe kungasayenzi labana abantu labo sebezayihluleka lokuchayela umthetho ngoba vele lawo lo wakho umthetho so labo makhelwane sebakujwayela vele ama customers ajayela ungumanyathi sebemangala mhlawumbe kusongani kuyaba disturb engqondweni ukuthi kanti manje lo kumdala la eseceleni lapha sokungiba engathi bejwayele ukuxoxa lami besidlala bengichacha sebezayisaba phela sokulokhulu la eceleni yayibona nje ngikuthi nje life yakho niya bisiza sizaqalisa ukutshintsha ibanzima ngoba usumdala. Ngiyabonga abalaleli.
Haye uhlelo lwethu luma lapha kolamhlanje bese lo sikhathele nyathi yena ongendanga njalo wayingcedi kwezamasiko esintu. Asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Ngicina amasiko wena owangusenziwe manje. Ngicina amasiko wena.
So kwisikhathi sokholo lwesiKristu silontukameni komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli kuleli viki ngiyathokoza kakhulu ukuthi sihlangene njalo
usiphatheleni lamhlanje
Siloku sisaphuma kupasika ngifuna ukubala kuLuke chapter 24 iverse ka 46 nsehla phansi wathi kibo kulotshiwe ngokunje ukuthi uKristu uza kuhlupheka avuke kwabafile ngosuku lwesithathu kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka lokuthethelwa kwezono ezizweni zonke kuqalwe eJerusalem linakele ngabafakazi balezi zinto ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi ukufa lokuvuka kwaJesu kuqhakathekile yebo kodwa into eqhakathekileyo njalo ukuthi esinazela lapho uJesu ayithiyela abafundi bakhe njalo ayithiyela lati yikuba ngabafakazi bevangeli isikhathi esiningi abantu babe befuna ukubuya ukuthi babusiswe kuphela uNkulunkulu empilweni zabo uNkulunkulu abenzele izinto ezinhle kodwa bakugcine ke khonoko kube ngokwabo ikanti siyananzelela lapho umlayo kaJesu awuthiyela abafundi bakhe yikuba phumanini liye kwabanye abantu okokuqala sinanzele ukuthi lapha wakhuluma ukuthi kumele kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka into engifuna uzibuze yona ukuthi intshumayelo leyo izwayo kumbe wena intshumayelo oyithumayelayo iqalisa yini ngokuthi kumele abantu baphenduke na ukuphenduka kuqakathekile siyananzelela yena uJesu ngakhe wathi eqalisa evula umlomo wakhe wathi phenduka nini ngenxa yokuthi umbuso wezulu ususeduze so ukuphenduka kutsho ukuthi umuntu enhlizweni yakhe uyafika esigabeni sokuthi ananzelele ukuthi into leyo ayenzayo ayilunganga njalo udinga uThixo ukuthi amsize empilweni yakhe njalo umuntu ophendukileyo singananzelela uZakheus siyabona ukuthi wayethathela abantu izimali zabe ngutax collector kodwa wathi sephendukile okweqiniso wama ukwenza khonoko umuntu ophendukileyo uyachiya izinto akade ezenza yiluphawu lomuntu yabe sephendukile lolo khathe siyabona ntane ngumuntu esithi mphendukile kodwa lokho phakathi kwesono senoso ayivele elasho amandla evangeli ayenza ukuthi nxa umuntu sephendukile achiye into akade eyenza achiye isono akade ephila kiso kuze kuthi lalabo abambonayo bamangale ukuthi hawo kanti kwenzakaleni kuzibani lozibani yiko okuqala ukuphenduka okwesibili ukuthi kumele thina nxa silifakaza leli evangeli kukhanya ukuthi siphakamisa ibizo likaJesu abantu abaningi bethumayela ivangeli kuyabe kungasakhani ukuthi kuphakanyiswa ibizo likamfundisi kuphakanyiswa ibizo likamprofeti kumbe kuphakanyiswa ibizo likaJesu ngoba uyakhuluma uPaul kwabaseFilippians ukuthi akule elinye igama esaliphiwayo kumbe kusezulwini kumbe lapha emhlabeni elingaphezulu wonke amagama ngaphandle kwegama likaJesu njalo yilo elikwansi ukusindisa abantu kodwa siyasibona abantu sebesuka umuntu usethumayela ibandla lakhe umbusethumayela ibizo likamfundisi lokhu ayisinto engakwanisa ukuphendukisa abantu kodwa into ephendukisa abantu yikuthi kuthunyayelwe ibizo likaJesu lokuphenduka kwabantu okwesibili into eyenzakalayo ngenxa yokuthi uJesu wafa waphinda wavuka esiphambanweni yikuthethelelwa kwezono zabantu ilizwi likaNkulunkulu lithi wozani kimi lonke elisindwayo
akuyiphethe mfundisi
Asithanda zenu, baba igama lika Jesu, sesithandaza ukuba ngabe ilizwi lakho namhlanje lingangena phakathi kwenhliziyo zethu, siphenduke phakathi kwezono esilazo nalapho esiphambanise khona. Njalo ngiyathandaza ukuba laba abalemthwalo uNkulunkulu wami ayiphakanyiswe namhlanje ngegama lika Jesu, ibe kuwe ukwenzela ukuthi bona bakhululeke. Egama lika Jesu siyathandaza, amen.
Bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungatshela kusasa mfowethu. Sike sizwe ezabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Gobe. Namhla sixoxa ngosuku lweIndependence Day, kuhlelo silo ahlifunye olwela ilungelo likaZulu kanye lo-admire maskati okugatsha lwabatsha lebandla le-ZANU-PF. Sizaqala ngokuzokuthi u-Ashley uzathini ngokuqakatheka kwalolu suku kwabasakhulayo. Funye, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho ngokuqakatheka kwalolu suku.
Ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo lolu. Independence Day iqakathekile kithi ngoba lulusuku olusikhumbuza ama-sacrifices ayenzwa ngabantu, and lulusuku esicabanga khona ukuba singazinikela ukwenza into siyakwanisa ukunqoka.
Siyezwa abanye abontanga besithi akukho kokuthakazelela, bathi basancindezelwa, ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ukuthi eZimbabwe kulokuncindezelelwa, khathi singakhangela ama-courts kugcwele ama-political prisoners abazama ukukhuluma okubi okwenziwa ihulumende, kodwa uhulumende kakho open ukuthi alalele ahambisane lama-citizens. Siyabona ama-cases abomakombolelwa Ruzivishe, indaba esitshengisa ukuncindezelelwa.
Ubona ngani uhulumende kamongameli Mnangagwa uyasebenza gadalala na ukuthuthukisa intsha elizweni?
Ukukhuluma kulula kulokuyenza. Siyezwa ukukhulunywa ngumongameli, kodwa kumele sibe lesikhathi sokuzibuza ukuthi yikho yini okufunwa ngabantu, yikho yini okufunwa ngama-youth ukuthi kube le bhenki yabo. Ngoba ama-youth afuna into ezibambekayo, abazitholayo mihla ngemihla, afuna imisebenzi, bekwanisa ukuthola nje impilo enhle kwelabo ilizwe. So kule singakuthi ngama-misplaced priorities.
Hayi, siyabonga Funye ngokungena kuhlelo. Zulukandaba, asizweni ukuthi u-Admire Maskati uthini ngalolu daba. Admire, tshela uZulu umbono wakho ngalolu daba.
Yophilayo, ngiyabonga. Ngiyathanda ukuthi lebhibhidethu iZimbabwe usuku lolu luqhakatheke kakhulu ngoba lwasipha ithuba lokuthi sikwanise ukuthi sizibuse njengabantwana beZimbabwe. And kwabasakhulayo mbona ngantu uqhakatheke kakhulu ngenxa yokuthi bayasinika futhi ithuba ukuthi singene kwezombangazo, ngoba nje iground yankhona liyabe lingekho lebo, but siyananzelela ukuthi bakhona nje abakusakhulayo abakhona nabo laphana kwezombangazo bakwanise ukuthi bekhulume lokhu nalokhu. Sikhona pho nje sananzelela futhi ukuthi kula mathuba amaningi avulekayo ngosuku lolu, sananzelela ukuthi kwalokhu abantu kukwazi ukuthi bavote basebenze abontanga baye esikolu.
Siyezwa enye intsha isithi bona basancindezelwa, ukubona njani lokho?
Ya, umbono wabo uyakunjalo angithi, but esifanele sikunanzelele ukuthi amazwi onke ale ndlela yokuthi baphatha njani uhulumende wabo angithi, lokhu kuya ngokuthi izinto sizibona ngaluhlukumbe ngawokhumbono. Singakhangela kithi kakhulu ntaba, ukananzelela ukuthi vele kwezombangazo thina singakuhlale sifake kuma-sidelines ngenxa yokuthi kukhona maybe sibe singakutshelwa, kumbe kuyabe kusenzakala izinto kwezinye indawo thina sibe singazazi, kumbe ezinye izinto yayenzakala kudala seziphenduka kathesi. Ukuthi wena njengontanga ufike ungene kumbe ungenele into enyelelana kuyabalula. So ngibona ngathi abantu abaningi sobe sihulumende, but mina ngokubona kwami njangokushisa kwami ukubhibhiyithi. So nxa uhulumende eyithi sinento kumele sizilungisele izinto, but izinto azilungiswa ngokuthi singene emgwaqweni sasukuhlabela sithaa izinto angithi, but zilungiswa ngokuthi singene engenini zombangazo sihambe kathi khona fana ukuthiwa kuse-parliament elungisa imithetho izabe isiseza thina njengabontanga. But ontanga kuyithoka kasesakaliyonzanabaukuthi ngene kwezombangazo ukuthetha akusibhadali malitho.
Hayi, Zulukandaba, sithanda ukubonga u-Admire Maskati kanye lo-Ashley Funye ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Gobe.
Happy, happy Independence Day! Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Wenze midlalo iqembu le Dynamos Football Club linqobe eLeyalandas FC elakobulawa 2-0 kunkezo ye Independence Cup. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisa ngo Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni kuseni ngo 6:30 a.m.